Ekuqaleni komnyaka bekunzima kwabomabhizimusi okuthwala impahla omalayitsha ngenxa yokwehla komsebenzi impahla eningi yendlini isitholakala ekhaya. Kodwa enyangeni esanda kwedlula, isimo sesintshintshile kwamagama omalayitsha sebekhomba ngophakathi. Lokhu kulandela isinqumo sikahulumende weZimbabwe ngenyanga kamfumfu esokuvumela ukuthi abantu bangene lempahla etsheneyo endlini evela ngaphandle kwelizwe. Isinqumo sikahulumende size ngesikhathi uqala ukuqonga kakhulu kwentengo yempahla lokudla ekhaya njalo enye isilela ezitolo. Omalayitsha abafana lomnumzana Nkazimulo Dube bahle batshaya ingquzu ngoba ibhizimusi labo selivuke khwatshu.
Sekutshintshile kakhulu. Kwezinye inyanga besisenza i-trip eyodwa sisiya koBulawayo, kodwa kathesi sihamba viki zonke ngenxa yokuthi abantu abaningi bayathumela kakhulu impahla ekhaya.
Omunye njalo ovumelana loDube, umnumzana Eric Mlalazi ohamba phakathi kweHabron kanye leKoBulawayo, uthi kulezi nsuku kuyasebenzeka lokhu uhulumende wakhipha isinqumo sokuthi impahla evela phandle kwelizwe ingene ngobunenyi.
Hey, sapho sasaphuma kubhizimusi kodwa sesiphendukile. Akuzaba likhisimusi elihle lonyaka ngoba abantu basebenzisa usizo lwethu lokuthwala impahla. So kungaqhubeka kunje, hayi singadla sibili lathi siziphilele.
Abanye abeZimbabwe kweHabroni abafana lonkosikazi Emily Chuma bathi basebenzisa umalayitsha ngoba befikisa impahla ezindlini kungafani lamabhasi acina ezilindweni.
Abamabhasi bathiya khatshana, kukanti omalayitsha bafikisa ezindlini. Njalo sesilobudlelwano labomalayitsha, usenelisa ukuthi ucele ukwehliselwa intengo.
Ngesikhathi iningi lilungiselela ukuphuma lilubhekise ekhaya ngekhefu lekhisimusi, omalayitsha bona bahlikihla izandla besazi ukuthi imali iyangena. Impahla eningi etshiyeneyo endlini isivunyelwa ukungena elizweni ivela emazweni angaphandle kwelizwe, abanye bethenga kakhulu kwele South Africa kanye leBotswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.